ngani ukhetho loluhambe kahle ngoba abantu bethu baphumile bayovota ngobuningi babo and batshengisela into besivele siyikhuluma sonke lesi sikhathi ukuthi kuZANU-PF uMnangagwa akanabantu and akalabalandeli. Asokuhlupha ekukhipheni impumela kula majaha sekubonile ukuthi hawu phela omsipha bevele bekhuluma iqiniso ukuthi asilabantu. Ungananzelela abantu abawenileyo kumaprovinsi ku-main wing, women's league, youth league, abalandeli bakakasukwira abaningi.
Yes, siyakuzwa kakhulu kodwa kula abanye abadisibile abathi hayi khengazani ngiyazikhulumela nje.
Abantu abathanda ukasukwira abaningi okusho ukuthi abantu baphume ngobuningi babo bengabalandeli beZANU-PF bayovotela abakhokheli abavele belandela ukasukwira. So kulimpumela uMnangagwa sekubonile ukuthi umuntu ophethe abantu kuZANU-PF umnumzana ukasukwira. Yikho sokunzima ukuthi la ma-results bakhiphe abe official. Ama-results asephumile wonke umuntu usewazi ukuthi impumela kuphume kanjani. Kodwa sebefuna ukuthi bayenze okungayisikho esingakwaziyo ebandleni ukuthi ama-results abantu bangavota kumele ukuthi ayendoswa yi-Politburo. Sebefuna ukuthi bapheke bakhiphe abantu abavotelwa ngabantu bafaka ababa babone ngani ngabalandeli babo. Kodwa iqiniso kulivele liyikuthi abantu kuZANU-PF pass kuground ngabalandeli bakakasukwere abaneki. Yikho sokutshengiswa impumela eyenzakaleyo manje.